Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC. Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 8 ngokwakazi 2022 ngu Prophet Jeremiah. Endaweni zethu lamhlanje.
Lalela kulabantu abazandlela, kufanele ungenele labo abazivele bencintisana neZimbabwe ukuthi bathole uzibuse. Okwamanje umnanga kwale into ayisho, uyisho ngoba uyakwazi ukuthi labo abavele besicindezela bayathatha ukuxambukela endabeni ezingaqondakala lapo.
Umongameli Emerson Mnangagwa uthi uhulumende wakhe uzimisele ukulondoloza umbuso okhululekileyo njalo eleZimbabwe alisoze litshelwe ngamazwe ayeluncindezelo ukubana liqhube njani inhlelo zalo.
Ngithi to appeal futhi yiwo amaphathi lawa afuna ukubusa lawa abusayo ukuthi kumele banakekele abantu baleli lizwe. Abantu laba orathesi nanxa uhulumende zama ukuthi abancedise ngomaalawensi kodwa hathi babona bengabantu abadubekayo.
Abalwa yimpi yenkululeko bathi kumele uhulumende ahloniphe ngokubanika amapensheni alohlonzi hatshi abakuthola okwamanje. Kuthi ke ingcwethi zezempilakahle lezenhlalakahle kaZulu zithi umfana ongumfana kumele anakekelwe ufana lomntwana oyintombazana ngoba laye uvame ukubhekana lenkinga ezijeneyo esezikhathaza abasakhulayo ngalezi nsuku. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Umongameli Emerson Mnangagwa uthi uhulumende wakhe uzimisele ukulondoloza umbuso okhululekileyo njalo eleZimbabwe alisoze litshelwe ngamazwe ayeluncindezelo ukubana liqhube njani inhlelo zalo. Umnangagwa ukhulumela amazwe embuthanweni wokunanza amaqhawe elizwe we-National Heroes Day eHarare. Uqhubekele ilembu lesizwe kumdeni walabo abaphiwa inhlonipho efanayo sebetshonile ababalisa uMnumzana Sogwa kubaNdlovu, Siwanda Kennedy Mbuso Sibanda, loCrispin Masuku. Usuku lwanamhlanje lunanze ezigabeni zonke zelizwe lapho iziphathamandla zikahulumende ezethulele abantu umbiko kamongameli uMnangagwa. Umbiko kamongameli Mnangagwa ofanayo. Ukuze sihlaziye lolu daba lokunye njalo okuhlafunekayo kulombuthano, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe loMnumzana Walter Nsunkulu Imbongolwane ingcwethi ecubungula ezombusazwe.
Ngiyakuzwa msakazi, uma ubaba uMnangagwa ethi yena eZimbabwe bengangeneli laba abaphandle ababengasiphathisi ngesikhathi kulwelwa inkululeko yaseZimbabwe. Lokho inkulumo nje abangayisho bonke abantu ababusayo ngoba siyazi ukuthi isikhathi esiningi labo ababevele besilwa esingathi babesilwa labeZimbabwe yibo njalo asebebuya bezofundisa iZimbabwe ukuthi inkululeko kufanele siyiphathe kanjani. Siyazi ukuthi iZimbabwe ngendlela ephatha ngayo abantu bayo, abantu abakhululekanga njalo abanye siyazi sebebaleka ilizwe besithi bayahlukunyezwa. Kodwa akutsho phela ukuthi labo ababevele beyiwo ababencindezela sokufanele ukuthi bangenele. Lanxa kulabantu abangangenela kufanele ukungenele labo ababevele bencedisana neZimbabwe ukuthi bathole uzibuse. Okwamanje uMnangagwa le nto ayisho, uyisho ngoba uyakwazi ukuthi labo ababevele besicindezela bayathanda ukuxambukela endabeni ezingaqondakala lapo.
Sibonile njalo umongameli Emerson Mnangagwa egcizelela ukuthi upha inhlonipho uMoyi uMnumzana Ndabaningi Sithole lo mnumzana James Chikerem. Singathi lokhu kulesi sindo yini njalo kungabe kusitshona ukuthi beze bebanike lamhla?
Inhlonipho ephiwa uNdabaningi Sithole lale ephiwa uJames Chikerem, uMnangagwa siyakwazi ukuthi ibandla lakhe isikhathi esiningi laliwa kangela nje abantu abathengisayo lawo kodwa siyabona ukuthi umnanga kunqaya sechintshile ingqondo indlela ababheka ngayo lapha kubonisa ukuthi kusebenza amangazi zonke indlela ukuthi bahlanganise wonke umuntu ngoba siyazi ukuthi usithole kule chaza alibambayo ekulweni ekulela amalungelo abantu ushikela malayo yikho ichaza alibambayo kodwa ngenxa yokuthi babebathi sosiya ungozibuse ngo-1980 babengeke kuzaniphefu abakhangelwa nje abantu ababengabantu ababengamaqhawe kodwa ke manje umnakako zama ukuthi azibonise njengomuntu wehlukile kulalokhu izaniphefu evele eyaziwa ngakho ufuna ukuthi kubonakale sengathi izaniphefu isihlanganisa wonke umuntu singazi ukuthi abantu bazokhangela kanjani kodwa yena yinto ayizambane
eleZimbabwe selifikile inezingeni lokuthi lithi liyathola izithelo zokuthola uzibuso
iZimbabwe isezingele lokuthi sokufana ukuthi ngani iyathola izithelo kodwa siyazi ukuthi ikakhulu indaba yomhlaba iZimbabwe ithe isithola ukuthi ithathe umhlaba wayo yalwiswa ngabantu abangaphandle ikakhulu ababe-Britain labanye ababesekela labo so izithelo lezo zibonakala ngani azikho kodwa ke ayikekho umuntu ongaphikisana lokuthi kwakufanele vele umhlaba abantu bewuthatha kodwa indlela wathathwa ngayo yikho kuphela okwenza ukuthi iZimbabwe ifike ebangeni eyeliyo manje ukuthi itholakale sike under loku kuthiwa ama-sanctions izithelo azisoze zibonakale nakukuthi vele kube under ama-sanctions kodwa kufanele ukuthi manje abantu ngabe sebevele sebazithola kudala izithelo kodwa zisoze zibonakale lezo zithelo mna ilizweni loku
lo-ke ngumnumzana Walter Nsungunguli Mbongolwane ingcwethi ecubungula ezombusazwe ubexoxa lapho ecingweni losithandekile namhlanga we-Studio 7 kuzinjalo nje abalwa impi yenkululeko bathi kumele uhulumende abahloniphe ngokubanika amampensheni alohlonzi hashi abakuthola khona manje bathi bahola amadola elimelika aphansi kwamakhulu amabili awemelika okwenza behlupheke okumangalisayo umnumzana Isaac Mabuka owala impi yenkululeko njalo okwamanje ekubandla lezaphu uthi kunenge kumele kwenzakale eZimbabwe ukuze uZulu azibuse. Umabuka uthi umuntu wonke kwele Zimbabwe ulelungelo lokubusa.
Into eyilula lapha yi-majority rule ukuthi kubuse wonke umuntu akhulume avote ngendlela afisa ngayo and njalo kwahamba kwalwiwa kathesi sesifike esigabeni sokuthi sesizibusa. Kodwa kulabanye abathi bona nxa ubani engakusasa hayi kungangcono ukufiwa hayi bo nxa sisenza ama-elections sitsho ukuthi lo owinileyo akabuse ngendlela ye-constitution yelizwe lethu thina esalweni ilizwe lathi kasincediseni kulokhu kulokuthi sincedise ngokutshaya futhi abantu esabalwelayo hatshi ayisikho okurayithi ukutona thina salwela abantu sibuye silale sesibatshaya sesibafake lapho kuthiwa ngama-clips sesibatshaya ukutona indaba wena usuthengisa ngoba uzwisisana lobani
baphethwe njani baba Mabuka abalwa impi yenkululeko
angithi to appeal futhi kiwo amaphathi lawa afuna ukubusa lawa abusayo ukuthi kumele banakekele abantu abalwela ilizwe abantu laba owathesi lanxa uhulumende zama ukuthi abancedise ngama-allowance kodwa hatshi sibabona bengabantu abadubekayo abakuleyani isayidi nxa siseparate abantu abanothileyo labangadubekiyo labadubekayo sibabona bona bekusayidi yabantu badubekayo ayiapeli ukuthi lo hulumende ancedise lanxa elama-allowance kodwa ancedise ukuthi ama-allowance akhule aye phezulu mbijana lo munye uhulumende ongangena uyapila ukuthi wona anakekele abantu abalweli ilizwe ngoba abantu labo bahlala abanye ngilitshela ukuthi wayeqeda 4 years engazange alale endlini efulelweyo elale egangeni kuphela umjokojo abanye bethu sifunda abanye bethu okuyithi esesiphethe izikhundla sifunda siba ngamaprofesa sibe ngumainjiniya sithi nxa sebefikile sitona umuntu ongafundanga akumelanga anikwe lutho hayi wo asincediseni abantu abalweli ilizwe
umnumzana Isaac Mabuka ngwebandla lezaphu njalo ngomunye wabalwa impi yenkululeko obexoxa lapho le-Studio 7 ekobulawayo
umnumzana Elifas Mashaba okubandla lezano PF. Yena ke uthi uhulumende uyazama ngamandla wonke ukubana anakekele abalwa impi yenkululeko. Esithi usuku lwe Heroes Day lusuku oluqhakathekileyo kakhulu embalini yeZimbabwe.
Sibuyele muva khonale ngesikhathi sabo lobhengula abayibo laba abaqala ukulwisana lesitha. Isitha sesibuyile sazothatha sifuquluza umhlabathi wethu. Onehanda okagubi sikhumbule njalo futhi ama nationalist ethu abayibo abahlala phansi babona ukuqhakathekile ukuthi kukakuhanjwe empini bebona ukuthi laba bantu kabazwisisi ukuthi sikhulumisane siyakhangela ngesikhathi ezedluleyo obaba uJoshua Nkomo iqhawe lethu lesizwe sikhangele sikhumbule njalo uRobert Mugabe sikhumbule uJoseph Msika sikhumbule uBhejitepo sikhumbule uNiketa Mangena sibakhumbula bonke abalele ngezindawo ngezindawo ngabantu abahlala phansi bazinikela ukuthi ilizwe livele lakhiwa ngabanini balo. Ilizwe lilelwa ngabanini balo. Ilizwe lilethwa nxa abantu bethe bahlala phansi bavumelana ukuthi kasenze into enje eqondileyo. Njalo yikho lokho okwenza ukuthi abantu behlale phansi babone kube isikhathi sokuthi kasithwale izikhali siyelwisana lesitha kathesi.
Yes, ngathi kwamanje kuhamba njani?
Silokhu silaso isitha. Sibonile sithethi sithi thina ngesikhathi seLancaster House kwavunyelwana ukuthi khona umhlabathi wethu eZimbabwe uzafuzwe uhand over after 10 years amaBritish azabhadala izimali wawufuthi bebhadale bebhadala abantu babo ababeyibo ababehuquduze umhlabathi wethu. Kodwa kwehlula lokhu sithethi sibona ke igovernment labantu beZimbabwe sithi lokhu sokwehlule. Bangena ke bathatha kumhlabathi wabo back kwaba into embi safakelwa ama sanctions. Lalamhlanje lokho sikulisa la ama sanctions ayiwa senze economy yethu yaba yilokho yikho khona. Kodwa ke akunani kanti vele economy eyayivela khona engekabani. Yayivela ngasiwe yethu. So kwavele kufanele ukuthi iza kuwa siyivuse. Ngikho kathesi bona sesivusa ke yethu economy sikhangele kathesi industry yethu kathesi eningi kakhulu ibanjwa abantu bethu beZimbabwe sikhangele ema mines lapha sithethe yethu sesibambile sikhangele emgwaqo ukuthi sesizivubelungela emgwaqo.
Umnumzana Elifas Mashaba lilunga lebandla leZANU PF limuzwe exoxa lapho ecingweni lo Gibbs Dube ekobulawayo. Izakhamizi ezihlala ezindlini zekansili yakobulawayo emzini oweHyde Park zibiwa zingaseyi kukhitshwa kulezo zindlu okweminyaka elishumi elandelayo ngemva kokuvumelana lomanisipala ukubana ziqhubeke zihlezi khona. Lezi zindlu zisesigabeni seSt Peter's, New Mazwi, Robert Sinyoka leMethodist Village. Umnumzana Khumbulani Maphosa wenhlanganiso elwela amalungelo wabantu eMathebeleland Institute for Human Rights uchasisa ogcweleyo ngalolu daba kungxoxo ayenze lo Gayina Gumede Saidi oweStudio 7.
Yase Hyde Park egoqela iSt Peter's, New Mazwi, Robert Sinyoka leMethodist Village. Sananzelela ukuthi amavillage amabili lawo amathathu lawo eSt Peter's, Robert Sinyoka leMethodist ngamavillage amadala njalo ayevele efakwe kulisi. Kunyanga eziphelileyo sibona lumnyaka izakhamizi zakuleyana indawo ke zabhalela uBulawayo City Council zicela ukuthi kakube khona indawo enye futhi abayiphiwayo ukuze abantwana babo labo bakhe eyabimizi ngoba khathesi kwathi kuqalisa kuyabe kuyimuli nje yodwa. Kodwa labo bantwana sebakhula labo sebengamadoda nabomama sebelemizi yabo abantu kabasakwani emakhaya. I-City Council yayala yathi hhayi kakusuze kwenzakale lokho ngobe umganga olaphana ukhangelelwe ukuthi usetshenziswe ukuqhelisa idolobho lakobulawayo. So yindlela nje indaba yakhona ebihamba ngayo. Ungabuyela emuva futhi uzakuthola ukuthi kuthe kuqalilo i-village yeNew Mazwi kuye kwangani kulo kungakhulumisani kusho izakhamizi zeSt Peter's City indawo yabo kodwa i-council isala ngokuthi yona iyindawo yayo njengebulawayo City Council. So bekungani sokuba tena amadolo uwakhathesa ukuthi ah njengoba idorobho selisithi indawo bangezi basinika indawo yabantu abethu sebe indawo yokuphelisa idorobho pho bona kuza kwenza kanjani ngabo bazaba khona yini kumbe labo sebezaba ngabadudulwayo basuswe kuleyani indawo.
Inhlanganiso yenu kubamba umlomo ingene inceda ngani lapha izakhamizi ze-Hyde
Park? Thina sinjengenhlanganiso sivele sisebenza e-Hyde Park okweminyaka edluleyo besivele sisebenza khona sibafundisa ngamalungelo sibafundisa futhi langendlela zokuxoxisana esithi yi-civic engagement kungeladlakela kukanti lakhathesi sithethe sibona lezi mpumelo ezikhona sahamba sayabanika ngoba siyananzela ukuthi okunye okuxoxwa ekhansilini bona kabakutholi njengezakhamizi kungayisibo bodwa nje kodwa kungabantu nje bose abaningi koBulawayo njalo futhi kusuke e-Hyde Park usize edorobheni kuyadura kulalaba abasuka nje koBulawayo ngoba uyagada dola siya e-Old Phumula 50 cents ukuze e-town usebenzisa $3 ukuhamba lokuphenduka kanti ezinye izakhamizi ziyafika emahofisini ngedola nje kuphela so thina siyathatha kulwazi lemibiko ephuma ekhansilini sibanike ukuze labo benelise ukwazi ukuthi kwenziwa zinqumo bani ngabo futhi bengenzani suke lapho sibaphe i-advice sibabonise ukuthi hayi nxa kunje lina yenzani kanje lina selingayigeja ngalolu hlobo so khathesi lakho bekhuluma ngendaba yamalisi besiphakathi ukubancedisa ukuthi hayi lokuyani okunye kungabe kwehlule kodwa indaba yelisi izame siyathokoza ukuthi bayizamile isiphumelele
so kuyiwa ngaphi-ke kusuka lapha sisiya phambili
esizama ukukwenza ikubancedisa njengezakhamizi ukuthi baqale ama-projects athiyeneyo azaba ncedisa ukwenza imali bengenza imali benelise labo ukuthi bangene ku-waiting list bathengele abantu babo bangene ku-waiting list labo bathenga izitendi njengabantu bonke koBulawayo bengabibe lokhu ebezibona behlezi bengabantu abahlawulayo abaseceleni kwedorobhu kukanti bona balomdanga le ndlela yokuzinothisa sivele silama-projekthi esesiwaqalile khona ngale abancedisa ukulima lokufuya ukuze bathole kangcono inzuzo labo baziphilise labo bathole imali labo benelise
umnumzana Khumbulani Maphosa wenhlanganiso elwela amalungelo abantu eMathebeleland Institute for Human Rights limuzwe exoxa lapho logayena Gumede Sayibi weStudio 7 ecingweni ekoBulawayo. Ku-Live Talk lamhlanje sikhangela okwenziwa elizweni lonke lapho kunanzwa ikhefu lamachawe ele Heroes Day. Wezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Udaba lokuthi ele South Africa kalisekeli icele empini yele Russia lele Ukraine bekuludaba egudwini emhlanganeni owenziwe phakathi kukanobhala obona ngobudlelwane bemelika lamanye amazwe omhlaba u-Secretary of State Antony Blinken lomunye wakhe wele South Africa uNaledi Pandor. Ele South Africa libikwa linganyikinyeki kulesi sinqumo sokungasoli imgceke ele Russia ekuhlaseleni elikwenze ele Ukraine. Upanda ubikwa esole elemelika lamanye amazwe angentshonalanga ngokukhangela ngelihlo eleyamele icele lele Ukraine engakhangeli elinye icele. Ngaphambilini kwalomhlangano uBlinken ubekubeke sobala ukubana elemelika lilobudlelwano obuhle lele South Africa ngakho ke bazanikana ithuba lokuxoxisana kungela kufuthelana lanxa kulokwehlukana kwemibono endabeni ezithize zobudlelwane lamanye yamazwe womhlaba. UBlinken useSouth Africa okwamanje phansi kohambo lwakhe lokwethekelela amazwe amathathu angezansi yezwekazi le-Afrika abalisa yona iSouth Africa, Congo lele Rwanda ngenjongo yokukhulumisana lamazwe awezwekazi le-Afrika ukubana asekele umbono wamazwe athuthukileyo wokusola ele-Russia ngokuhlasela eliwenza kwele Ukraine. Ingcwethi zezempilakahle lezenhlalakahle kaZulu zithi umntwana ongumfana kumele anakekelwe
okufana lomntwana oyintombazana ngoba laye uvame ubhekana lenkinga ezijiyeneyo esezikhathaza abasakhulayo ngalezi nsuku. Enye yalezi ngcwethi unkosazana Linda Ncube oyisizalwane seZimbabwe esesihlala kwele South Africa uthi kumele umntwana ongumfana afundiswe ukukhula esazi ukubana owesilisa kumele ahloniphe owesifazana lalapho esetshadile ukuba aphathe njani umyeni wakhe. Yonke limfundiso uthi kumele iqalisele ngasemakhaya umntwana ekhula. Asizweni ke uMancube exoxa lo Gayana Gumede Saidi we Studio 7 ngalolu daba.
Mina ngisebenza labantu abatsha and ngumsebenzi engathi ngiqalisa ukuwenza ngiqala usuku lwami lokuqala emsebenzi ngabona ukuthi lapha ama-program amaningi ngama-program akhangelele abantwana abangamantombazana. So ama-programs angikhona abekhangelele ukuthi abantwana abangamantombazana singenzani ukuthi bengamithi besesikolo bengabile HIV AIDS ingculazi ngoba lapha eSouth Africa iproblem enkulu ukuthi abantu abaningi abathola ingculazi nabantwana abangamantombazana abaleminyaka between 17 to 25. So sasikhangelela ukuthi yizinye izinto iziphi izinto ezenza kube njalo. So ekwenzeni ama-programs wona la ngaqalisa ukubona ukuthi hayi mina abantu abangabafana akula ama-programs akhangele bona. So sikhuluma ngokuthi amankazana bengamithi besebenzisa ama-contraceptives bebesezikolweni but asizange sibe ne-program ethi bamithiswa ngobani sithini nxa sikhuluma lalaba abantu abayinto abamithisayo sithini ebantwaneni abangabafana ngezinto ezikhangelane zoku-contracting HIV AIDS lokuthi nxa ama-issues akhangelane le-finance ukuhlala abantu abangabomama bebulawa ngobani ababulalayo. Yikho kwangenza ngiqalisa ukuba le-interest yokukhuluma ngama-issues akhangelane nabantwana abangabafana ukuze sikwanise uku-address ama-issues alokho esithi i-gender equality. So ngoba singeke siyifolise i-gender equality nxa abantwana abangabafana bengazisisi beliswana lamantombazana nxa bebabona bephumelele esikoleni emsebenzini and so on and then
so yikho kwakunika igunya lokuthi ukhangele uhlelo lokuthi abantwana abafana bona benzani njalo bayafundiswa na.
So uhlelo lwethu thini uhlelo esilalo luhlelo luthi lapho kulabantwana abangabafana khona sikhulumane labo. Mina lo mntwana oyedwa umntwana nami ngongumfana so indlu yami ihlala igcwele abantwana abangabafana. Khathesi usele 21 but ekukhuleni kwakhe indlu yami yayihlala igcwele abantwana abangabafana. So ngangisithi nxa ndilalele bexoxa ngabona ukuthi abantu laba abalandawo engingathi i-safe spaces lapho abakwanisa ukukhuluma ngama-issues abo nxa belimbuzo whether yimbuzo eqakathekileyo you know ebahluphayo or izinto ezincane abalandawo lapha abakwanisa ukukhuluma khona bahlala bengabantu abatshela ukuthi hambani ledlala khatshana lina indaba ukhala omunye nxa abanye bekutshaya lawe hambe uyemtshaya kodwa abantwana abangamantombazana asibaphathi ngaleyo ndlela. So yikho kwangenza ngibona ukuthi hayi mina into lenye ngiyibonayo endlini into ekumphakathi wonke. So lokho engizama ukukwenza endlini kangizama ukuthi ngibone ukuthi kwamphandle ngale kwenziwa njani and because i-organization engiyisebenzelayo idila lama-issues olusha impilakade yolusha kwabalula ukuthi ngiqalise ukube ngikhuluma ngakho ngi-create ama-platforms lapha abantu abakwanise ukuthi bezekhuluma ngenkinga ezibhekane labantwana abangabafana.
Manje ngapha-ke eZimbabwe ungafisa ukuqalisa uhlelo olunje eZimbabwe?
Wethi inhlelo ezinje sisigayini akumelanga zilindele ukuthi kube lenkalakatha zezimali ezikhona. Omama babantwana abangabafani izikhathi eziningi babafundisa ezikoleni ongathola ukuthi uzathola ukuthi kulabantwana abangabafana kulezo zikole yibo abangaqalisa ama-programs okuthi nxa sebeqeda ukudlala isokha laphayana bebe le ndawo yokuxoxa bezwisisane bezwisiswe ukuthi inkinga abakhangelane lazo khonapha esikolo yubini ezizenza becine bebe ngabantu abalolaka abathanda ukulwa beqalisa uku-addressa ngeleyo ndlela bengalindeli ukuthi kuzaba le-UN ethi khona i-gender equality sishiye abantwana abangabafana emva nansi izimali zokwenza izinto esengazenza but nxa bengakhuthaza izinto ezinjengama-scout ino sesashiyana lama-scout lama-cards but yizizinto yizindlela ezazikhona.
Unkosazana Linda Ncube yingcwethi ecubungula ezenhlalakahle kaZulu. Limuzwe exoxa lapho ecingweni lo Gayana Gumede Saidi owe Studio 7 ese Johannesburg
kwele South Africa. Ukuvalwa kwezikolo ngeviki edluleyo sokuvuselele kwesabela kokuqhamuka kwemicimbi yabasakhulayo yokuganga ebizwa ngokuthi ngamavuzo parties kobulawayo. Emagigini lawa abantwana abasebele iminyaka abaleminyaka engaphansi kwelishumi lathoba minembili babikwa bebonakala benatha utshwala besebenzisa izidakamizwa besiya lasemacansini. UChris Gande weStudio 7 uxoxa lomfundisi uSeni Swanda, isikhulumeli senhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance ngalolu daba.
Ye amavuzu pathi sesike sezwa ngathi lamapolisa aye aletha ukuthi si umbiko ukuthi siufake emabandleni kukhuzwa abantwana ngenxa yokuthi bekuzwakala ukuthi bengabe kulama plans lezi izinto ezenjalo ezithize ezingayenza ukuthi abantwana becine besenza ke le mdlalo yokugaba. Lokho kuliphutha ngoba kuyabe kuyisikhathi sokuthi ngabe bayabala belungiselela item lezayo kodwa abaningi sibabona sebeqalisa ukwenza lokhu ukungezwa.
Zona inhlelo zokuthi abantwana bengenzi ukuganga khona lokhu zikhona yini elizikhuthazayo?
Inhlelo zokuthi abatsha bezilibazise njalo bethole indlela yokukhuthaza ukuthi bengangeni ezintweni zokuganga. Sinanzelele thina ukuthi amabandla amaningi esebenza lawo abele nhlelo ezihlukeneyo, abanye bebelama conference, abanye njalo belama camp. Siyakwazi ukuthi abantwana abaningi abangena emabandla esebenza lawo abanye ade bekuma-camp lawa e-Scripture Union. Njalo sinazelela ukuthi ngaleli khefu amabandla ethu amaningi aba lama-conference awo abawenzayo. Ngakho-ke thina njenge-Christian Alliance ngoba sisebenza la mabandla ayehlukeneyo asibi le nhlelo ngalesi sikhathi. Siyabe sidedela ukuthi amabandla la esebenza lawo abe le nhlelo zabo. Yikho lapho ohamba khona abatsha esebenza lawo. Nxa besiyalalela ilizwi lenkosi liyabathiba, liyabakhuza, liyabanceda ukuthi bengangeni ezintweni lezi eziningi. Udubo nje luba khona ukuthi laba abanye abantwana abayenza lezi nhlelo babe bengayi lasemabandleni lasemachurch. Ngakho kuyadingakala ukuthi kube lo hlelo oluzabe lukhangele bona labo abangabuyiyo lasemachurch ukwenzela ukuthi kube le ndlela yokubasiza. Ngiyakhumbula ukuthi kudala kwakusiba lama clubs emalokitshini abantwana babekwazi ukuthi bedlala khona, kumbe kule swimming club, kumbe kule tennis club, kumbe kule basketball club, kumbe le bhora nje lokuthi bedlale. Konke lokhu khathesi ngesikhathi esiningi akukho. Enkayi lase-Lower Gweru sathenga-ke amabhora lama-uniform ukuthi bebe lama-teams okudlala ama-youth ukuthi abezidlalela. Lezo zinhlelo ezilokhu siqhubekela phambili senziwa, kodwa lapho emadolobha obulawayo besingabi lohlelo olunjalo. Ngakho yikho esikukhangeleleyo ukuthi nxa kungaba lohlelo olunjalo lunganceda kakhulu ukwenzela ukuthi abatsha bethole indlela yokuthi basizakale bengangeni kulokhu okwamavuzu phakathi.
Manje lina ngokubona kwenu imbangela yokungezwa kona lokhu kungakuyini?
Imbangela yokungezwa lokhu ivela ezintweni ezehlukeneyo. Okokuqala, ukwanda kulenjini esingathi ama-social media lawa ayenza ukuthi i-information, izinto zokuganga ezithize abantwana abakwanisa ukuzibona ebulenjini, khona kuyana kuyabaphambanisa ingqondo zabo njalo kubakhuthaza ukuthi.
Umfundisi uSeni Swanda ngowenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance ubekhuluma ecingweni loChris Gande weStudio 7 ekobulawayo. Ukulugqiba uhlelo lwethu lamhlanje njengobana isikhathi singasekho, wothi sikhangele ebesilakho umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uhulumende wakhe uzimisele ukulondoloza umbuso okhululekileyo njalo ele Zimbabwe alisoze litshelwe ngamazwe ayeloncindizo lokubana liqhube njani inhlelo zalo. Abalwa impi yenkululeko bathi kumele uhulumende abahloniphe ngokubanika amabhentshi nalo hlonzi hatshi abakuthola okwamanje. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Olivalelisayo nguPraxedes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teerera izvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.